ungana kuqhasaphulu wayekubandla lePeople's Democratic Party ngomunye wabancintisa kukhetho lolu kulandela ukuxoshiswa kwakhe edale lephalamende.
Sesiqalisile ukukhankasela ukuvota. Into yokuqala nxa siqalisa ukukhankasela ukuvota yikuthi sikhangele sicheck-e i-voters roll ukuthi iqondile. So into yokuqala sisa-analyze i-voters roll yethu, sikwenza masinyane lokho. Okwesibili esikwenzayo ukuthi siyakhuthaza abantu ukuthi bayarejista ukuvota.
UPhulu uthi engabiselwa edale lephalamende uzakwenza imisebenzi yonke ehambelana lomele inkulumane edale le-House of Assembly
ukuze abantu ama-problems abo aphele kumbe abe nganeno. Kuzafunakala-ke ukuthi mina ngingaya e-Parliament ngenze umsebenzi-ke okugijimisa uhulumende ngisenza i-oversight, sibona ukuthi umsebenzi wabantu uyenziwe. Ngingakhangela ukuthi ama-MPs ayesebenza kudala khonapho ngesikhathi sabogubrawuli adumileyo njengabosidili Malunga babedume ngokuthi bayekhuluma e-Parliament izinto okumele zenziwe, njalo bayekhangela ba-expose i-corruption ekhona, ba-expose into embi eyabe isenzakala ngaleso sikhathi. Thina-ke okukhona ngathethi kune-corruption eningi, kulezi mali ekumele zifike ebantwini ezingafikiyo, kulama-projects okumele afike ebantwini angafikiyo, njalo kule economy nemisebenzi okumele icreate engacreatwayo, sibone abantu bethola imisebenzi. So owami umsebenzi uyaqhubeka ngililwela e-Parliament njengalokho engakwenzanga ngesikhathi ngise-Parliament. Nangomunye wama-MPs akhuluma kakhulu ngezinto ezithinta ilizwe.
Uthi kuningi okuhlupha abantu enkulumane kobulawayo.
Indaba yemisebenzi ihlupha abantu kakhulu enkulumane naselizweni lonke jikelele. Uhulumende kumele akhriyeyithe imisebenzi eminingi. Abantu basebenze njengakudala bavuke bathathe amabhasi baye emsebenzini. Isizathu sokuhlala edolobheni kubana kumele usebenze. Uthole indlela lawo yokuthi unakekele imuli yakho. Khonokuyana yikho okuswelakala kakhulu. Umsindo oningi lokuhlupheka okuningi lokudubeka okuningi kusukisela khona lapho, ngoba kumele wenelise ukuthi uthenge ukudla, kumele wenelise ukuthi ugade amabhasi, kumele wenelise ukuthi uhambise abantwana ezikolo, ubhadale amanzi kakhansela, uthenge amagezi. Uzakwenza njani khonokho ungenamsebenzi?
Omunye wabancintisa kukhetho lolu ngumnumzana Gregory Ncube okubandla le-Republican Party of Zimbabwe.
Uyabona inkulumane le uhluphi kakhulu singakhangela ebantwaneni besifazane, i-youth, girl child nabantu abangomama. Bahlezi bele nhluphu eziningi ezokuthi kudingakala ukuthi bancedise ngoba abantu bangomama kumele banakekele. Kodwa lotha kule same problem from day one, ngimncane ngikhula ngiphuma endlini ngishiye umama ngikwafika uhlupho oluthile ngiphendeke futhi ngishole kufanayo. Na ithuba selikhona lokuthi ngingene ephalamende ngihamba ngiyekhuluma kusekuthelabo ngibonisane bangizwe ukuthi ngithini, ngoba ukukhala kwabo sisi bami labanabami uhlupho lwabo ngelami. Kulabanye abantu abangenayo bahlale bephiwe futhi i-development fund kodwa bengenzi lutho, izibuyeli zebuthwanjani. Into eqakathekile yikuthi i-work with the community irigardless of which political party they come from, ihlale phansi lonke livumelane lezo ama-project proposals, then when that money comes you sit down and vote on what to do concerning that money, le project ilabe liyibone i-productive to the community and you do it. Abantu ngobhuti bami ngosisi bami, I've talked to many of them and they know and appreciate their way ukuthi ama-intentions ami ngawani and I'm not a corrupt politician ukuthi mhlawumbe njenanbusy whatever ngikhithi manithembisa abantu ezingekho, because nama main aim is angifuna ukuthembisa umuntu lutho. I can promise my girlfriend but I don't want to promise people things. I want ukuthi ngeneni ku-ground sonke nini yenzenini into okumele siyenze.
Baningi abafisa ukukhethwa nguZulu enkulumane. Bakuqhela umnumzana David Ndlovu oke waphatha isikhundla sikameya kobulawayo. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland, ngingoGibbs Dube.